So we see card descend of a VOA in Jebele.
Emoyeni ngomgqibelo mhlaka 17 kumabasa 2021 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje umthethwandaba kamantshi ulaye ukuthi amapholisa etheswa icala lokutshaya abasekeli be-MDC Alliance abalaliswe esibhedlela kumele acutshungulwe.
Siyalinanza kakhulu ilanga le-independence kodwa ngokushona kwenhlanhla izano siyalenza yabangelayo
ngozibuse owasetshenzelwayo ngako-ke kuqakathekile ukuthi simjabulele.
Ilizwe linanza ilanga likazibuse ele-independence kusasa kulokwehlukana kwembono ngentuthuko esiyenziwe nguhulumente kusukela ngo-1980 kulabantwana besikolo abaphose bafike ikhulu ababanje umkhuhlane we-COVID-19 eMathebeleland South izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalikhulu elilethumi lambili 112 velo mkhuhlane lo. Abangamachumi ayisishiyankalolunye lasikhombisa 97 babikwa bengabafundi kwesinye isikolo eMathebeleland South emangweni weMangwe District. Asebebanjelwa umkhuhlane elizweni lonke sebeku 37,354 kuthi asebebhubhile sebengu 1,551. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lolu bhubhane izolo bangu 16,800 okukhweze inani lasebehlatshiwe lijekiseni selokhe lolu hlelo luqale kunyanga ezimbili ezedluleyo laya ku 269,732. Abahlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina izolo bangu 2020 okukhweze inani lasebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili laya ku 34,969. Umthethwandaba kamantshi namuhla ulaye ukuthi amapholisa etheswa icala lokutshaya abasekeli be-MDC Alliance abathi umnumzana Lengwane Mavunga lomnumzana Monyarazi Mafararikwa kumele acutshungulwe. Ababili laba babotshwe ngolwesine ngesikhathi belande ukuya kuzwa ukuthethwa kwecala lesiphathamandla se-MDC umnumzana Job Skala batshaywa kakubi njalo uMavunga uthi ufafazwe ngomuthi ongaziwayo okwenze wahluzuka kakubi ebusweni waba manxebanxeba. UMavunga lomufararikwa bamiswe phambi kukamantshi besesibhedlela separirenyatwa lapho abalaliswe khona ukuze belatshwe. UMantshi uza kwethula isinqumo sakhe phezu kwesicelo sokuthi bakhululwe ngebheyili ngolwesibili. Uhulumende namuhla uqale uhlelo lokukhulula izibotshwa ezizinkulungwane ezintathu ezixolelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngenjongo yokuphungula ukuminyana okusemajele. Amajele endaweni ezijiyeneyo akhulule abantu abalamacala amancane njalo eChikurubhi kukhululwe izibotshwa ezingamakhulu amane 400 ngokubika kwe-Associated Press. abetheswa amacala afana lokubulala lokuhlengula kabasoze bakhululwe. Inkundla yeNews Hawks ithi omunye okhangelelwe ukukhululwa ngoke waba ngumphathi ntambo wezamandla kagetsi umnumzana Samuel Wundenge yena owabotshelwa icala lenkohlakalo. Amajele eZimbabwe enelisa ukugcina izibotshwa ezizinkulungwane ezilitshumi lasikhombisa 17,000 kodwa okwamanje aminyene ngabantu abazinkulungwane ezingamatshumi amabili lambili 22,000. Zimbabwe lifikisa iminyaka engamatshumi amane lanye 41 lithole uzibuse kusasa kulokwehlukana kwembono abanye besithi akulankululeko ekhona ngoba uhulumende weZANU-PF uhlukuluza uZulu. Kodwa abeZANU-PF bayakulandula lokhu besithi lanxa abantu bengaboni ngaso linye kubalulekile ukuthi uZulu weZimbabwe abambane enanze lolusuku ngoba kulapho ilizwe elakhululwa khona kumbuso oncindezelo. IZimbabwe yathola uzibuse mhlaka 18 kulinyanga ngo-1980 kulandela impi yenkululeko eyayikhokhelwa ngumnumzana Joshua Mqabuko Nkomo lomnumzana Robert Mugabe. Lanxa kuvame ukuba lemibuthano yokunaza lolu suku, uhulumende uthi akusoze kubuthanwe ngenxa ye-COVID-19. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Siyalinanza kakhulu ilanga le-independence kodwa ngokushona kwenhlanhla iZANU siyalenza yabamelayo. IZANU ayizange ithande ukufeza amalungelo abantu ngenxa yokuthi yayisifuna umbuso we-one party state. Lanamhla lokhu izinto azihambi kahle ngoba bahle baphambanisa khona phana ngo-1980 bethatha ilizwe baqalisa ukugongoda abantu babulala abantu mahlayana ngombhuqazwe. Khathesi silabantu abaningi abasephathini zethu lamabandla azimeleyo ababotshwa mahlayana. Le constitution ayisalandelwa singathi sokuyi-rule of man hathi rule of law. Yikho ngamafitshane sithi akulandelwanga izimiso zomhlaba wonke ukuthi abantu bazisebenzele kahle bakholise ama-human rights bazikhethele amabandla abo okusonta bazikhethele amabandla abo epolitiki. Yikho ke ilanga leli liqakathekile kodwa linqunu ngenxa yokuthi akula freedoms, akula economic freedoms. IZANU iyazigabulela kule corruption mahlayana ngalokho sithi kuzaze kulunge zobohla manyosi.
Likhala ngamalungelo lithi ayephulwa kodwa iZANU PF iyakulandula lokho.
Ngabe kuthiwa ubaba uJoshua Nkomo uyaphila, uReverend Dabaningi Sithole uyaphila, labanye abafanana labo Tonkogara ngabe kuthiwa bayaphila, ngabe bayalitshela mhlophe ukuthi iZANU ayizange ibe libandla elifuna ukulondoloza amalungelo abantu. Khathesi emajeli kugcwele abantu abavela ku-civil society, abavela ku-opposition ngenxa yokuthi bangathi bayasola bayabotshwa, bangathi bayalandela i-constitution bayabotshwa. Yikho ke ngamafitshane thina sithi ilanga leli liqakathekile kodwa lisetshenziswa kabi yiZANU-PF ngokuhlukumeza omama amankazana loZulu jikelele bengasalandeli umbuso wabaningi.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
UZibuse wakusasa lo esimjabulelayo ngoZibuse owasetshenzelwayo ngakho ke uqakathekile ukuthi simjabulele sicelebrate ukukhululeka kwelizwe lethu ebugqilini bamakhiwa amaBritish. Ngakho ke uqakathekile ukuthi kathesi ukucindezelo lolwana olwalukhonisa seluyethethelwa ngamakhiwa salususa ngokulwa impi isayilwayo eyasilethela inkululeko lapho okwathi amaqhawe amanye alele emakuthuleni angaziwaye ayegangeni lapha asilahlekelayo elwela ukukhulula ilizwe lethu leli. Nguye uZibuse esimthokozelayo lo ukuthi sithokozela njalo ukuthi umnotho siwuthethe sawusa ezandleni zabantu belizwe leli abansundu, yiwo abanikazi bomnotho. Kathesi sikhuluma sinje umhlabathi siwuthethe, sikhuluma sinje abantu emamayini bayenza amabhizinis indlela sokusetshenzwa ngayo kathesi ukuthi ihulumende iqinise ukuthi incedise abantu belizwe leli ukuthi babe nabo yibo balamandla ukuthi bazigimbele ama ezenjiwayo lezi konke lamabhizinisi ngokunjalo futhi ilizwe lethu lokuthula okuhle kakhulu okumangalisayo.
Lithini kulabo abathi akulalutho lokuthakazelela ngoba abantu bayadubeka eZimbabwe?
Kulilungelo labo kolelelo, kodwa kukhangele phela Nkomo, thina sizayekela njani ukuselebrate kuyukuthi konke lokho engikubalileyo ngithe mina uhulumende weZimbabwe ukwalisile ukuthi enike abantu umhlabathi, into eqakatheke kakhulu. Abantu ubaba uNkomo wathi nxa ufuna imali phendulela ibala elithi lima, imali isemhlabathini. Yebo kambe, kodwa ukuhlupheka kwabantu kukhona zibili, asingeke sikubalekele lokho. Abantu beZimbabwe bayahlupheka, bahlutshwa ludaba olwalethwa ngamasa ama-sanctions yaletha ukudubeka okukhulu lapha elizweni leZimbabwe. Uyazi injongo yawo ama-sanctions yikuthi ayenze umuntu ohluphekayo osemgwaqweni ahlupheke kakhulu, azenze umvukela. Engayenza umvukela ke ebese kudengula uhulumende okhona, labona ababakwenzayo bese befaka uhulumende wawo bese bebuyelwa yikho khona okukade sebekuthathelwe njengomhlabathi, izinto ezinjalo, izinto ezinjalo yibo abazithingayo, bese bebuyelwa ngamamayini ebekiwo, konke kube kiwo, umkhonomi welizwe ubekiwo ezandleni zabo. Yiko abakukhalelayo khonoko. Ukuhlupheka kwabantu kwenziwa ngabomo, into eyenziwayo nje.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZanu PF. Kusenjalo amapolisa kobulawayo alele ibandla leMthwakazi Republic Party ukuthi litshengisele kusasa sithi imbuthano ayivunyelwa phansi kweziqondiso zokuvikela iCoronavirus. Kodwa leli bandla lithi liyaphambili ngohlelo lwalo. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo.
iMthwakazi Republic Party ibibhale incwadi isazisa amapholisa ukuthi kusasa kumhla ka 18 April wayo nalinyanga ibandla lizangena esitaladeni litshengisela. Injongo yokutshengisela kwethu ibimayelana lokuthi sithi uhulumende weZimbabwe kalaso isizathu sokucelebrate independence mhla ka 18 thina ngapha kumthwakazi singabantu abaphakathi kokuhlukunyezwa nguhulumende ofana nayo. Kanti sinanzelela ukuthi lesisiba inyanga yesibili amalunga ethu afika i9 evalelwe eGami prison eMlondolozi evalelwe nguhulumende ofanayo, uhulumende weZanu PF, uhulumende wabantu abamnyama ongase uhulumende wabamhlophe. Thina esikwalayo njengeMthwakazi Republic Party ukuthi umhlaba utshelwe amanga nguhulumende ka-Emmerson Mnangagwa ukuthi ilizwe leZimbabwe likuzibuse. Kanti uzibuse lo kabhenefithi ngitsho abantu bakomthwakazi, ubhenefitha abantu bemashonaland esingakuthi yiZimbabwe.
Kahle kahle kuyini elikusolayo ngoZibuse?
Akukabi yinkululeko for abantu bakamthwakazi ngoba konke okwenzakala kule lizwe leZimbabwe akuniki muntu kamthwakazi intshukuntshu kumbe igunya lokuthi athi ukuzibuse opheleleyo, ngoba kwala lamathuba emsebenzi lamathuba ezomnotho awubafevi abantu bakomthwakazi, ufeva abantu bempumalanga. Kakhulu ke injongo enkulu ibike ukutshengisela ngalo ilanga lokuthiwa ngelikaZibuse sisala ukuthi sizibusa kanjani abakithi bevalelwe besemajele.
umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nambakho wembula.
Kwenze mapandleni inengi lezakhamizi yamathebeleleni South lithi akulalutho lokuthakazelela osolwenziwe nguhulumente ngelanga likazivuse kusasa. Kubika Walpet Ncube.
Izakhamizi eziningi zitshele Studio 7 ukuthi ukuma manzonzo komnotho sekudala ukuthi ziphile nzima njalo zingaziboni lezithelo zikazivuse. Umnumzana Zelithini Gabula odabuka esabelweni senkangala phansi kwenqameni esitezi uthi ngaphandle kokudilika komnotho lokusilela kwemsebenzi osokulethele uzulu ubuyanga, izakhamizi kulumango zibhekane lodubo lwamanzi olusukela emva ilizwe lithola uzibuse ngo-1980.
Ilanga lona laba lihle sibili uthola uzibuse, siyalikhumbula lelo langa, kodwa siyakhala ngobunzima esihlangana labo empilweni esesiyiphila lesi sikhathi, ikakhulu kunhlelo zamanzi. Zakhumbula ukuthi amadamu sithathe ilizwe ayesaphethwe ngabelungu. Khathesi ke amadamu 40 years on, amaningi akhona seyagqibeleka, lokho kuthiwa isiltation.
Amazwi akhathekelwe isakhamuzi semawane umnumzana Gabriel Moyo yena othi lanxaba athenjiswa ilizwe lolojulebisi ekutholeni izibuse baphakathi kwenkangala.
Akula nto esingayijabulela nge-41 years lesi ikwanisa ngizonke, ngoba akula nto enhle ongayibambi ukuthi le into yihle. Instead ubuze baba wesi 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 ayezempilakahle, akula mithi ezibhedlela, awutshengiseli ngokuthi singabantu abazivusayo. Ngoba ungaye esibhedlela kuphila abantu abanezimali zabo, umuntu ongela mali vele kaphila.
Omama bemaphandleni labo bathi kungenani lo zibuse lokho bencindezelwa ngobulili bencitshwa amathuba alingana lawo bobaba. Umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Nkuwane uthi amalungelo abomama alokhu engahlonitshwa.
Ya bomama lokhu sikhala nge-50-50 equality asikayiboni. Even la mabhajethi nomkhangela aye asikaboni i-inclusion yabomama.
Wengeze wathi intuthuko emaphandleni lokhu isemva.
Lokhu sisikhamazwanatha lama lezifuyo, lokhu sihamba emgwaqweni efileyo, lokhu kungelazi mabhasi sile esiwabona ukuthi aze senzela kube lula ukuhamba. Ubusubona lezitolo izinto ziyadura, ufica ukuthi umama osemakhaya ulobuzima obunye obumangalisayo.
Kusenjalo lanxa izikolo sezivuliwe akula kufunda ukukhona emakhaya, kulandela inyathelo oluthethwa ngababalisi lokungayi emsebenzini bekhonona ngeholo eliphansi. Abafundi bahamba ezikolo ekuseni baphange babuyela emakhaya ngoba ababalisi bengafundisi. Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi abakhalalanga umsebenzi kodwa abalazi imali zokuthi baye emsebenzini ngoba imali abayiholayo ingeneli.
Hayi, ababalisi bathi bona bazahamba kabili ngeviki emsebenzini abakhalalanga, kuze uhulumende layo ababone ukuthi abalazi imali zokuya emsebenzini.
Abafundi baqede phoso mnako phelileyo bengayo esikolo kulandelwa ukuvalwa kwelizwe ngenxa yegciwane le-coronavirus. Ukungafundi kwabo kwamanje sekuthe iningi labazali ligadazekile ngela kusasa labo. Nimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siya siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga namhla sixoxa lo nkosazana Zibusiso Gumede umsekeli kamabhalane obona ngezokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabesifazana kubandlale MDC Alliance uwobulawayo sihlaziya okubhekane labesifazana labantwana ngalesi sikhathi se-COVID-19 njalo lelizwe lithakazelela iminyaka engamachumi amane lanye selokho lathola kuzibuse i-Independence Day.
Ukuphathelana labo mama kuningi kakhulu. Umama nguye yibo ingodo, yibo abathele konke, yibo abakhangelane lento zonke. Amanzi engikho njobe ehamba kangaka ngumama. COVID-19 issues ngumama othwale kunzima konke, ukukhangele imuli. Umina bona ukuthi yonke into ngekhaya kuyalandelelwa. Iyabagijima bayabona ukuthi kuri kubayidinga amanzi, yona-ke lokhu ehamba ibababona ukuthi amanzi kumele gcine amanzi ekhona ekhaya, khaya lihlale lihlanzekile.
Injongo yogatsha lwakho khona ngapho labesifazane
party yethu angithi i-Democratic Party ekhangela ukuthi omama labo babe lamalungelo alingeneyo labo baba, ukuthi lathi sibe ubhekenzeti 50-50 njengabobaba kuzo zonke izinto lezikhundleni lapha, lathi sisiwe lamasilo alingena omama.
Sikhuluma nje ungathi liyathokoza yini ngabesifazana abakhona ngapho ku-council kumbe e-parliament kumbe lokho lifisa ukuthi ngabe inani liyakhuphuka?
Thina njengabomama lokho esifisa ukuthi ngabe inani liyakhuphuka ku-council naku-parliament, ngoba i-50-50 representation leyana ayikashiki. Inani lapho mama lilokhu lisasengaphansi. Siyafisa ukuthi ngabe iyakhuphuka i-council naku-parliament. Mina ngokubona kwami iZimbabwe la isasekhathane, ayikho eduze sibili ikhathana ukuthi amathuba abomama alingani labo baba kuzo zonke ingatsha zombusazwe.
Siyabona ukuthi kuyona le impela viki eZimbabwe linanza ilanga lokuthola uzibuse Independence Day. Ungathi kunengi yini eZimbabwe selikufezi sikhangela impilo yabesifazana labanye nje jikele.
Thina kuleli elakithi ngangikhangela ngibona sasekhathana, kunengi okungafezekanga okuqondane nezimiso ezivele zazibekiwe ukuthi kuzabe sokunje. Yasiyalesi sikhathi kunje sasekhathana sibili nokuthi kukhanye sibili ukuthi siyazibusa izinto eziningi ziyasilela kuningi sibili kulokho kusasemuva. Mina ngokwami ngeke ngithi ilizwe sibili sisazibusa kudika independent, ngoba silokho siletha into eziningi, sikusela entweni eziningi, sisemuva entweni eziningi ekuthuthukeni kwelizwe.
Ingxaki lezi ezilokhu zikhona kathesi lanxa ilizwe lathola uzibuze zitholakala kumalungelo oluntu kuphela kumbe kuzo zonke nje ingatsha zempilo?
Mina ngibona ingxaki le sithola kuzo zonke ezoluntu lakuzo zonke iy'ngxaki zempilo kuleli elakithi.
Lo bekungunkosazana Zibusiso Gumede umsekeli kamabhalane obona ngezokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabesifazana kubandlale MDC Alliance uwobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uzithandekile Mhlanga ngikho lapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile, singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingalitshona njani zilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Solani Moyo, isakhamuzi sesigaba seMatabeleland South. wakala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga wakala ngibingelele abalaleli bonke be Studio 7. Ngibingelele ubaba uGandhi losebenza nabo.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani emasimini? Siyazi ukubana izulu belelinengi kakhulu kodwa ligcine lithola na emasimini.
Ngithi khona kwakuqala ngilokujabula ongena kuStudio 7 isikhathi eside. Silokubonga ukukhulu uNkulunkulu namandla wasazi singabantwana bezimbako ukuthi siyahlupheka. Wasizwela emasimini umomo phezu kwezulu elinile emasimini kuhle kakhulu. Abakhona ukulima kakhulu indawo yezidaka amabele kuhle kakhulu ikakhulu abalima amabele ngokwawo labalima inyawuthi kuya ngezindawo kakhulu emasouth. Hayi abantu batholile kuzothi nathi esilima emsenyeni akufani sizavuna sibili khona nje ikakhulu singananza lobuhle lobo bukhona siyazama ukuthi sicothe kodwa hayi khona kuhle sizavuna into nje singayitholanga ikakhulu ngakudliwa kusemasimini ngamakhabe amakhabe siwathola ngoba izulu laliningi kakhulu kodwa okwemfe hayi okwendu ba izuba amazambane hayi kuyajabulisa sibili silokubonga kakhulu kulokho uNkulunkulu osinike khona.
Zona izifuyo zinjani kwakathesti njengoba amadlelo lamanzi ekhona?
Baba Gandhi izifuyo zinhle kakhulu amadlelo mahle kakhulu amanzi sisamadamage njengoba namadamage elodlaka engazange igejwe agcwele sibili kodwa esikunanzelayo ukuthi indawo yakithi amanzi wonke ayabuya ingene emifuleni ahambe imigwaqo la isizifula ngendlela izulelana ngakho so amanzi ayahamba utshani bona sinabo sibilwe kwey'nkomo inkomo zinhle kakhulu ukuthi khona hhayi sizadosa sekuthemba lo mnyaka lo inkomo zizaba kuhle okuyikho nje osokunzima inkomo ngendlela ezinone ngakho kuke kwaba lo mkhuhlane kule nyanga edlulele inkomo eziningi zifile plus imikhaza iminingi siyazama ukuthi sidibhise inkomo kwezinye indawo amadibha kuba nzima ukuthi siyefika ngendaba yemithi engatholakaliyo kodwa ngoba singabafuyi bezinkomo siyathenga imithi for imikhaza inkomo zinhle kakhulu ukuzala zizele kahle sibi silethemba lokuthi hayi lo mnyaka lo ngumnyaka ukuthi uNkulunkulu sihawukele khona nje imikhuhlane esikhala ngawo kodwa hayi izifuyo zindle kakhulu sibili zinonile silovalo nje ukuthi inyanga lezayo ilanga nje osexa sokutshisa lingatshisa kakhulu sibona ngani kuzaba le problem kodwa sizazithembele kuyena uNkulunkulu ukuthi esivikelele inkomo zethu zingafi kodwa kunona hayi zindle kakhulu even abanye sebeqashile ukuthengisa for ama school fees iprice yakhona ikhanye iluma sibili kakhulu Baba Gandhi ngilokubonga okukhulu kakhulu ukuthi umdali usizwile
ukugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga ngiyalivalelisa ba Studio 7 abalaleli ngibonge leli thuba ebelinikiwe ukubana ngikhulume nani lapho ngikhulumele ema South mayelana lokudla esikuthola emasimini nje izululana ngibonge njalo lenkomo ukuthi inkomo zitholile ukudla ngithi kulina abalaleli be Studio 7 ingadinwa ukulalela Studio 7 ngoba yikho lapha singabantu bezimbakho iyo iradio eyiyo esinceda kona sekwazi ukuthi kwenzakalayo abasemazwe ediaspora ngalisebenza bantu bakithi lisebenze licabanga isikhathi manje ukuthi kona lithenge izimota liyakhe imizi bantu bakithi lingakhohlwa abafundisa abantwana ezikolweni libhadala ama school fees likhona ukulungiselwa abantwana ngoba isikhathi sokuthi impuphu ayisozi sathengwa njalo kuzadosa izinyanga sibisidle emasimini ngiyabonga.
Hello ke bekungumnumzana Solani Moyo ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kuhlelo lweviki ezayo lilani.
Siyabonga Chris. Yeah. umndeni wendlovukazi yakwele Pilitane uPrince Philip obhubhe kunsukwana ezedluleyo seleminyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 99 ungcwatshwe namuhla. Sikhangele ebezihamba phambili. Inkantolo kamantshi ilaye ukuthi amapolisa etheswa icala lokutshaya abasekeli be-MDC abalaliswe esibhedlela kumele acutshungulwe. Ilizwe linanza ilanga likazibuse ele-independence kusasa kulokwehlukana kwembono ngentuthuko esilethwe nguhulumende we-ZANU-PF. Kulabantwana besikolo abaphose bafike ikhulu ababanje umkhuhlane we-COVID-19 eMathebeleland South izolo. Olivalelisayo, Ntungamilinkomo.